Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla zibu 19 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uzabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa izinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ngenxa iZimbabwe Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje, zithola igunya lokuthi ziyahlukumeza abantu bokuza e-South Africa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engwebandla le-MDCT, umnumzana Peter Moyo, uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance.
Uzafanana ledonki eyangena lo Jesu bayiqakezela bachaya umpuluzu, ithe sibuya yodwa bayidinda.
Kodwa umnumzana Peter Moyo yena uthi vele kazihluphi ngamazwi kamafa ngoba yena ezithembile okokuthi uzanqoba kukhetho.
Hayi, mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uzabhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe bechiya abakwele South Africa. Kumbiko awethule izolo, umnumzana Malema uthe bazabhoda njalo ngamahotela kanye lamankampani abomantshingelani awe security. UMalema uthi uza kwethekelela elinye ikhefa athi liqatsha izizalwane zeZimbabwe kuphela ayibuzwa ngalindaba. Uthe lokhu akutsho ukuthi balwa labantu beZimbabwe labanye abokuza, kodwa balwa lamankampani abaqatshayo. Izizalwane zakwamanye amazwe zithi uMalema lebandla lakhe baphehla udlakela lwezenophobia olufana lalolo olubulalise abantu abaningi kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Sikhuluma nje kulezinye inhlanganiso eseziqalisile uxotsha izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zizidudula ezindlini njalo zivala lamabhizimusi azo zisithi kumele zibuyele emazweni azo ngoba zithathela abantu bale South Africa imisebenzi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intatheli zindaba esebenza kwele South Africa, uSimbarashe Nembaware.
Okubuhlungu lapha yikuthi abezopolitiki basebenzisa indaba yami yama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethule amavoti. Sebethule amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatsha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uHermann Mashaba exotsha ku-DA esiyabumba iqembu lakhe Action SA ekhankasa njani ngendlela ngodaba lwama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe ukhetho oludluleyo olwamakhansili yaqala indaba yami yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa ngumnotho wabo owayo, i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahluphe ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amaMalawians asebenza ngaphi.
Sike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokhu akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje so. So ngenxa inzalo South Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza eSouth Africa. And ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bokuza kukhangela kuphela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria. Amandiya hayi asabantu bokuza, abelungu hayi asabantu bokuza, abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately isiqale unyaka igovernment of Africa layo ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners so isho amaZimbabwe inike sibarenyele ama-permit lana amahhala, okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitics abo kungani amaZimbabweni zase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala, okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi uhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreign owagcinile azawanikela ama-visa amahhala wonke be-5 million. Bengabachazeli iqiniso ukuthi hayi abantu alamaviza lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena abe-opposition oyemini bashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma indaba zalezo, impumela yokuthi kuzaba le-xenophobia and ku-xenophobia sibabona amapholisa nje ayabemile ebukele sokugqekezwa izitolo ezirana ngama-foreigners amapakistani, ama-Nigerians usiya njalo.
USimbarashe Nembaware yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkolo.
Asambeni madoda
izolo besilodaba lapho esixoxe khona lomela iSouth Africa edalele iParliamente umnumzana Peter Moyo ositshele ukuthi ukhangelele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu akuphathanga kuhle umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda. Yena usithumele umlayezo we-WhatsApp esithi uMoyo engakhohlwa ukuthi wakhethwa nguZulu emele ibandla le-MDC Alliance hathi ele-MDCT, ngalokho ulakho ukunqotshwa.
Mahlabe Zulu, uPeter Moyo ongu-current MP eHarare South Adon constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele-MDC Alliance. Sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa Jesus Christ langena eJerusalem abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu lezi ingubo phansi balamacansi. Hayi donki, yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngeviki eyodwa sidlule labuyela, abantu bafika balidinda bathi kanti lidingani. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo, lepikitsha owangena ngayo, isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-advocate Chamisa upresident we-alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele, wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi ngidle ngisebenzele abantu abami. Hatshi baba Moyo Peter, abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic, abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana le donki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula, bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. Kodwa ungaba isithutha ulokhu khangelwa ukuthi suthi uyayibamba ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi. I-constituency ye-South Adon ngeye-MDC Alliance. Njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke yikuphela kwakho politically. Ungahambi, zinuka amakhwapha, kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokhu ukugulomba abantu sesingena khonapho manje uzabona ukuthi uzasala ubambe insiba zejuba ijuba seliphaphile njengoba ungumuntu weMDC T engalabantu okunye mahlabe zulu ngifuna ukuchayela ihlombe ama political parties engathi flight by night political parties siyabonga mahlabe zulu uPeter Kazinuka amakhwapha lamajaha la athi sesaba ukungena kuma by election silichayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa njalo lingachithela abantu isikhathi yithi abanqobi siyabonga
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe ithuba umnumzana Peter Moyo kesizwe umlayezo asithumele wona ephendula uMafa
Ayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu asoze ngikhulume amazwi amavi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki kuya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungaso umkhokheli mina uqinisile inxa yesithi khona ngangena lebizo le MDC Alliance it's very true la namhla lokho ngikhona ngilokho ngikuya MDC Alliance amphumanga I founded this party angiphumanga ngilokho ngikhona angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi so kuthi ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yime ngivalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapha mina angiphumanga ku MDC Alliance angiphumanga ku MDCT ngilokho ngiyikho lokho engayikho khona into ayikhulumayo ngeyokuthi khona yokuthi kuthiwa uzadliwa khambena singukhulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo 2023 sazi kumbe sebona seprofita kakhulu ukuthi kona hayi ngo 2023 uPeter Moyo yabengekho kodwa mina ngisebenzele iconstituency yami angifaki abantu kuma elections every time nxa ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede ithemu yami by hook or crook kufuze ngiqede ithemu ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe aphiphe aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani useless into leyi kathesi abantu baya kuma-by-elections abantu basele bengela abameleli ngoba abantu babayuye izithutha abazange bakhangele ipolitics abazange ba-read ipolitics sho mina lokho akukhulumayo umfowethu hhayi yekelani azikhulumele kambe ngambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle hhayi lokho hhayi angiyenzi ngumfowethu angimtethisi hhayi angikhulume okubi ngaye hhayi umuntu nje engimhloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party so hhayi angikhulumi okubi ngaye fananisa lamadonki lokho hhayi umbono wakhe right ufuza acaba ngenjengakhonoko okwesibili ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa angiphili ngepolitics mina ngilezi into zami ezingiphilisayo angiphili ngepolitics angiyilamali engiyiholayo eParliament lapha engangigcina ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments ikuthi akwazi ukuthi South Africa imi njani sengenzile i-development enye emangalisayo uSouth Africa eSouth Africa nxa elandela kuhle ayisimi isithuta mina abantu bazazikhethela abakufunayo Nxa befuna umuntu ozabuya engene 2 months usexotshwa futhi abuye 2 months exotshwa hayi lokho kukiwe but engikwaziyo ukuthi kona mina kuli constituency ofuze abuye ufuze aqine ayikona ophonga umana ebuya nje echa ukuthi the walkover ayikwinzima la lapha kuyafiwa lapha e constituency leyi banjiwe yini utsha madegu degu ngiyabonga kakhulu hayi ube lela ngelihle mnumzana Mafa mfowethu
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphepha iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi umanisipala usemise ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo ngenxa yokunakwezulu. Kodwa umanisipala ubikwa evuma ukuthi phose yonke imigwaqo yakobulawayo isemangobongobo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usephendule kubi uhulumende weLemelika ngemva kokuba isigodlo sommeli weLemelika eZimbabwe sethule amazwi okuthi ukhetho lwamabhayi elections oluzayo ngenyanga kaMbimbitho luzakuba isibonelo sokuzinikela kukahulumende weZimbabwe ekuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngoyena siyalubingelela noMrs Dube nabomadube. Siyakholwa ukuthi niphilile, thina siyaphila. I'm not sure o inamba engiyisebenzisayo le iyo kumele ngiyisebenzise na ole ngiyemsebenzini. Kodwa ngithi kini hayi, ibona i-prediction yami iyangichitha. Bengizama ukunqamekela ama-calendar nama-ball point, hayi. Kusho ukuthi okwami sengizokuthola nje noma ngingawinanga mkhwenyana. Ngoba hayi sengizame ngehluleka. Linjani kodwa eminyakeni omutsha? Singabonga mani philile, thina siyaphila. Hayi, siyalibingelela besilihlola nje. Akube kuhle kini, libingelela abantwana.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Igama lami ngu-Elincunu, ngikudombodema resettlement. Ngizwa kukhulunywa ngokubhalisela ukuvota, kodwa thina khona lapha esikhona hayi kangikwazi mina vele ukuthi kubhaliswa ngapi. Akukho lapho kubhaliswa khona. Ngizwa ukuthi abantu kabafuni kubhalisa, akula ndawo lapho kubhaliswa khona lapho. So besicela ukuthi indawo zonezo kazifakwe abantu bebhalise. Ayisikho ukuthi abantu kabafuni kuvota, njalo ayisikho ukuthi kabalalwazi ukuthi ukungavoti kwabo, ukungabhalisi kwabo, kungenza khona lokho okuchasiswayo ukuba kungaqunywaqunywa izindawo. Siyakwazi, kodwa kula ndawo lapha okubhaliswa khona siyacela ukuthi kazifake izindawo, siyabhalisa.
Sikanibona njani, bonani bantu bangitili njani ngezindawo ngezindawo? Mina ngimangazwa yilo muntu weZANU-PF engizwe ethi amatshe lawana afakwa eBhalakwe afakwe okungekho emthethweni. So engakwaziyo ukuthi abantu labana bona babulawa okusemthethweni yini, ma engabe ekhuphe igama lokuthi amatshe esikhumbuzo lawana afakwe okungekho emthethweni, abantu bona babulawa okusemthethweni na? Ngoba umuntu lengqondo angicabanga ukuthi kona engamapha mkwabantu ekhuluma into efana nale. And phezu kwezehlakalo ezingaka ezilokhu zisenzakala eBhalakwe ezizisusiza abantu abasazibuza imibuzo etshiyeneyo namanje ukuthi kanti kwenzakalani ngomnankagwe lokhu elandelela abantu abatshonayo. Kodwa ke iqiniso labana abantu labana imphefumulo yabo izovuka izilwele ngelinye ilanga, bazoba lamandla, bazoba lamandla abantu la basezozilwela. Usezoqalekiswa umnankagwe, lisezoqalekiswa leli shona leli, basezoba lamanye amandla abantu babana ngendlela alokhu ebalandelela ngakhona, wababulala wayala ukuxolisa. Bazama ka abantu ukuthi bayefaka besula izinyembezi lamandla lokhu ebalandeleni, kodwa basezoba lamanye amandla abantu bana babo. Imphefumulo yabantu labana iminingi kakhulu elele laphana, bonke basezovuka bezilwele. Uzoqalekiswa umnankagwe ngalento yakhe ayiyenzayo le, ezebele isipindi sokulandelela lomuntu owambulalayo elokhu emlandelela futhi esamzwisa ubuhlungu wesi. Indawo lana kube iyahlonishwa, indawo yeBhalakwe le kube ihlonishwa kakhulu.
Hayi, siyalibingelela nini bonke bantu kamili Nkomo nani nonke bantu weStudio 7 bantu bakithi. Sakuvelele emhlabeni, savelelwa izani lokhu itiyawini. Ukuwina kwayiyenzani, itholani? Nehamenezi 40 years now kathi sikhuluma ngamatshe esikhumbuzwayo kuzayo. Sengicela ke Sibangilizwe, Sibangilizwe kutsho sizwe ukuthi uhamba njani emhlabeni. Sibangilizwe ayibhongi inkunzi sizwe. Sibangilizwe cela mtaka Joshua Nkomo, siyakucela zaphi esizwe, siyakucela mtakanyongolo, siyakucela abantu bakithi. Hayi, abantu batsha bantu satsha kwatsha abantu beTanzania babulawa amahovete bethilena ukuthi akuyahlanganiswa. Sesifa sisezweni lethu namanje, lakhona apha sisuke sitsha sithi sizama ukuthi abantu babetulatisi bakufundise sihambe siphanda lapha lalapha sisaphande. Siyacela sidungami inkomo like lizwisise into lezi, like lizwe liye kudalwayo nalothi uzawina ewine engayenzi ludu. Bengicela undodala kwathi usimelani zela Msanga, usimelani intatheli lokuthi wawusimelani wakwakhuphe enye into ukuthi vele kabawini ngamavoti abantu, bawina ngamavoti abantu bangaphandle, ayebethatha abantu besemazambiki. Usimelani wakwakhulumelinye igama lapho mhlaza
zona kuvotwa ati hey khangelana abantu abakhona abaphuma kulindwe encane ngakho enye libe liti liyawina hayi hayi singabe khuluma into yokudlala abantu besifa besithola nzima siyalicela ke lilungise into kahle ngiyabonga
ngiyabingelela kini basakazi beStudio 7 sakazi udaba olukhulunywa uJoseph Chuma ludaba olusukumezayo ludaba olubi kakhulu engakhulumi njalo thina singabantu sihlukumezile singaphandle kwelizwe sihlukunyezwe lapho esikhona idudula yena izokhuluma into enjengaleyo kuthina uthi kwehle kanjani into ekhulumayo kuthina ethi wona balibandla elilamalungelo abantu libandla elenzela abantu izinto izidingo abazidingayo akula nto abasizilanda ebantu zanupf sifunde nzima sibhadala ischool fees namanje siqedaka nezikolo ngenxa yebandla zanupf liyenzeni for 40 years ibandla zanupf nezitendi siyazithenga balwa obobo bethu balwa omalume bethu betela impi ukuthi thule inkululeko ezimbabwe but izitendi siyathengiselwa ngemali esingenayo thisemali ephezulu sizothola nokwamahhala ezimbabwe kobulawayo idrobho lakithi siyathengiselwa izitendi siyathengiselwa yonke into nje akula nto esithola mahhala njengamanye amazwe siyahawukela amanye amazwe bathola izinto mahhala baphiwe izitendi mahhala thina ezimbabwe ilizwe lalelwa ngobobo bethu baempini belela ukuthi ilizwe likhululeke ilizwe lamanje kuliboshiwe izanupf hhayi sikhathini izanupf joseph chuma thiyani ukukhuluma engaziyo labogawuli thiyani sihloniphe sibadala singaka sikhulile ngaphasi kwezanupf sihlukumezeka singafundanga sinje linika abantu bezanupf izitulo nani nani libanika izinto ezihlukene thina lingasinikezi kue ngabantu besindebelene ihlukumezekile ezanupf sikhathele ngayo enough is enough
sanibonani mahlala ezulu sanibonani balandle be-VOA Yeah, I'm saying this with much anger. Bisharamba is a spokesperson in Zanu. He has no right to speak with emotions. Phezu kwalokho abakwenzileyo bedelela besiyabhomba ebhalakwe ikudelela abantu kuyani basidelela thina amaNdebele kusukela bona so ngiyamuzwa nje ikhuluma edelela esethusela futhi these people sebefuna i-direct challenge ukubana sizivikele thina amaNdebele ngokubiselwa back ngendlela nabo abasiphatha ngayo silwele ngisho kanjalo mahlaba ezulu asobantu abakahle you can't speak like that actually and after all I don't understand that man at all yabona you can't speak and justify something that is very wrong because they are very wrong you go tell amaNdebele konjalo balokho besihlokoloza besihlaba sizabisela in a bad way sibulala abantu bakibo nathi that's very wrong actually I hate it actually no talakhilekelwa izihlobo zethu thina sizibuhlungu but he speaks like that ufuna ukwethusela ubani uTsharamba
kanjani ku studio 7 hayi thina siyavuka akulalutho lobi bakithi ama messages lawa liya forward ayo okukhulunywa ukuthi sokubotshwa abantu sebexotshwa amanye ama messages ana lawa bakithi liyananzelele izinto ezindala njalo izinto ezingekho abanye basekhaya abahlakaniphele eceleni yazi uhlakaniphele iganga fana lokho ukuthi ufuna uhlalo sethu sabantu and uma usenza njalo yiphi impression oyinikeza abanikazi belizwe uma usenza njalo asiyekeleni ukufowa dalezi zinto ezingenangqondo singabantu siyachayisa khona kana abantu basazotshaya betshayelwa khona kuyama ngoba liyabamotivate abantu ukuthi le nto lingayenza ingayenzeka asiyali kukhona sikubonile lapho nalapho kodwa asiyekeni ukufaka ihaba sesenza ngathi kuthe kona leyo nto leyo iyenzeka ngendlela le esebiyenza ngakhona izolo bengisethat fanteni ngihambile ngabhoda kakhulu I saw nothing into engiyibonile umunye ubafo okelinye ilizwe ngengelisho obebothiwe ebotshelwe into zakazenzayo ngeke emthethweni lapho kade kulabantu kade bebhikisha khona bemphosa ngamathi bethe kahambe kini uyaganga so khona lokuyana akuthi ukuthi sokuyikhona lokhu linethele kufuna ngoba kuyakhanya ukuthi abantu bayakufuna futhi bayakupromote asizameni ukuthi ule data enough uyekele ukwethusela abanye abantu ngama-pictures akudala
salibonani studio omuhle studio 7 omuhle ngiyabonga kakhulu zihlobo zami mina ngithanda ukubonga kakhulu ubaba uMagalela Mafa uFelix Magalela Mafa ngumsebenzi awenzayo ukulwisana lenketha bechabi lokulwisana nalabo ababulala amalungelo abantu ngithi mdala wami ngawo ngala unjalo lanxa bengabe bekhona abanye abakukhangela ngelihlo babakukhangela zima thina sithi yana phambili thina eZimbabwe asifuni inketha bechabi ukuthi kule ndebele kule shona kule tonga sifuna iZimbabwe iyi-1 so labo abakhuluma ngokuthi hey laba amashona abadla imbiba bobani banjani banjani hayi siyacela abasakazi baka Studio 7 futhi audio zanjalo lingawafaki ngoba thina asifuni inketha bechabi ukuthi ungumtonga ungumdebele ungumbani ungumshona utheni umkhalanga akusebenzi kodwa okuqhakathekile ukuthi sonke singabantu oqhakathekile ukuthi silungise izinkinga ezikhona ezonakalayo hayi lokho ukuthi kuthiwe ubani ngomshona udlimbeba ubani utheni phendula iaudio yondodo wayekhuluma sithi yabantu badlimbeba akusebenzi lokho okudlimbeba sicela ukuthi khulumele into iyiyo ngiyabonga Studio 7
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Ngesikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane eChina selikhuze abenhlanganiso yeTaliban abahluthuna ilizwe leAfghanistan ukuthi kumele bafeze izithembiso zabo zokuphatha uzulu walelo lizwe ngokusemthethweni kusasemasinyane Amapolisa akwele Sudan adubule abulala abantu abayisikhombisa kade betshengisela besola ukuhluthuna umbuso okwenziwe ngamabutho. Uzulu wele Uganda ubikwa ethwele nzima ngokusilela kwamafutha ezimoda ngoba imoda ezithwala la mafutha zisehluleka ukucapha umngcele zivela kwele Kenya kulandela ukufa komtshina ohlola izimoda legciwane le-coronavirus. Kwezemelika Udaba lokuthi izikolo zivalwe ngenxa yokumemetheka komkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron soludale inkulumo kwelemelika. Uhulumende welemelika uthi abantwana besikolo asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane ingxenye 54%. Ukumemetheka kwaleli gciwane ezikolo sokubangele ukuthi abazali abaningi bacele ukuthi abantwana babuyele kuzifundo zobulembu be-internet besezindlini. Kodwa uhulumende welemelika yena uthi abantwana kumele baqhubeke besiya esikolo kungakhathalekile le gciwane le-coronavirus. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jabu Nyathi saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngibingelele babakhandi kanye labalaleli be-Studio 7. Mina ngiseSeattle, eWashington State. Umumo we-coronavirus lokhu memetheka. Kusukela ekuqaleni komnyaka esisanda kungena, inani labantu abasebethole lo mkhuhlane liyanda kusakwensuku. Badlula 5,000 ngelanga abatholakala bele COVID-19 esabelweni sase King County.
Sesike sabona kwezinye indawo ezinye izigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho ngendaba yona le yezitolo?
Ngathi lapho besingakabhekani lohlupho lokusweleka kokudla ezitolo ngenxa yokusilela kwabachayeli. Kuvame nje ukuthi abantu bengezwa kuthiwa into ethile esatholakale ezitolo baphange bayethenga uthole ama-shelf esikhamisile nje kodwa nje bokungakabi lohlupho olukhulu kangako.
Umnumzana Jabu Nyathi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema uthi uza bhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.